ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lengali chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 Ntulikazi 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayetheswa icala lokuthengisela esola ukubandlululwa kwezisebenzi ko-TM Pick and Pay azathoniswa mhla ka 19 Ntulikazi.
Into eyenzakalayo mhlungu lesihlanu mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawo nsatshelele wafuna ukunginyathela, actually kukhanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngasengikhumuka idolo.
Amabandla ezombusazwe aseqinisa imikhankaso yokhetho olusekupheleni kwayo nale inyanga ngokuba le mihlangano emikhulu yamarali endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uvule ukusemthethweni ibhanga labatsha elithiwa Empower Bank lamhlanje ngenjongo yokunika abasakhulayo ithuba lokuthi benelise ukukweleta imali zokusungula awabo amabhizimusi ngesikhathi amanye amabhanga ebavalela phandle. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Ibhanga leli livule iminyango ngesikhwama sezigidi ezilithumi lambili zamadola 12 million ezakwebolekwa abatsha abalemicabango yokusungula imisebenzi yokuziphilisa ngalesi sikhathi zokungatholakali kwemisebenzi elizweni. Abasakhulayo bakhangele ukuphiwa lezi mali kodwa baphiwe isikhathi sokuyibisela kancane kancane ukuze isikhwama sokukweledisa abanye sibe lokho sikhula. Ekhuluma emkhosini wokusungula kwebhanga le-Empower Bank, uMongameli Mnangagwa ukhuthaze abatsha ukuthi bazinikele ukubisela imali abazikweledayo ukuze abanye abangemuva kwabo bathole.
Corruption of any kind or and form at whatever level will not be tolerated in this bank.
Ubugwelegwele loba ngayiphi indlela abulandawo kuleli ibhanga. Kubo bonke abazathola izimali ebhanga leli sibakhuthaza ukuthi bazithobe babe ngabantu abazavisela leyo mali.
Uhulumende uke wasungula uhlelo olufanayo iminyaka edluleyo olwalukhangelele ukukwelediza abatsha, kodwa lokhu kwaphetha kubi ngemva kokuba iningi labatsha lingenelisanga ukubisela lezo mali, njalo kwaba lenkohlakalo ekutholakeni kwalezo mali ezaziphiwa ngokuthi ungowebandla liphi. Omunye wabatsha obekhona kusungulwa leli bhanga, uPatience Malinkosi, uthi ukhangele ukuba leli bhanga lizaqhuba umsebenzi ngcono ukutholisa abatsha ikakhulu kuningi elingenamabhuku okugcinela imali emabhanga, okuyinto ekade ihlupha ukuthi bathole izikwelede.
Thina njengeja eZimbabwe siyathaba kakhulu ngalokhu kwenziwe ngupresident wethu. Siyathaba kakhulu because lathi sokusinike amathuba okuthi sikwanise ukuthi sizisebenze through ukuthi sihambe siyephiwa ama-loan, and siyathemba ukuthi ama-loan lalawo azabe engakhethi ukuthi azabe enika abantu abayiphiphathi like njengalokhu esasukubona ngesikhathi sikapresident Mugabe.
Uhulumende usebenza lebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe ekuthini umuntu wonke elizweni enelise ukuvula ibhuku lokulondoloza imali athole ikhadi lebhanga lokuthenga ngalo ngesikhathi ilizwe libhekana noduko lokusilela kwemali emabhanga. Ingcwethi ecubulungayo zombusazwe umnumza Richard Mahomba uthi laloba kulinyathelo elihle kusungula kwaleli bhanga okumkhathazayo isikhathi sokuvulwa kwalo okungabe kuyindlela yokuncenga ivoti yabatsha.
Leli nyathela linyathelo elihle lithathwe nguhulumende, kodwa kusuka kumangalise njalo ukuthi ilizwe lona livele kalila mali. Thina sifunyana sisungula amabhanga amatsha. Yikho ke kuletha imibuzo eminingi ukuthi mhlawumbe kungabe kuyindlela yokudinga amavoti.
Lesi sehlakalo sibuya ngemva kwamaviki amabili uMongameli Mnangagwa esungule ibhanga labesifazana elizabe ligweledisa omama abafuna ukusungula inhlelo zokuzithuthukisa. Lakho okubonwa ngabanye njengendlela kaMnangagwa yokudinga amavoti kwabesifazana labatsha, njengoba kwenzakale sekulamaviki ambalwa nje usuku lokhetho ukuthi lufike. Mele Tito 7 Harare, New Gibson Pepe.
Amabandla ezombusazwe seqinise imikhankaso yokhetho olusekupheleni kweyo nale inyanga, njalo umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abasekeli bakhe eMvuma lamuhla ukuthi uzathuthukisa umnotho welizwe enganqoba kukhetho. Ngakwelinye icele, abasekeli bakamongameli Emmerson Mnangagwa ababalisa umnumzana Constantino Chiwenga lomnumzana Kembo Mohadi bebebhodabhoda ezigabeni zeMathibeleland izolo lanamuhla beqhuba imihlangano efanayo bekhankasela ibandla leZANU-PF. Umnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee kubandla leZANU-PF, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ibandla lakhe lamukelwa ngendlela ezijiyeneyo ezigabeni zeMathibeleland.
Umantshi unkosazana Adelaide Mbeure utshele inkantolo ukuba ilanga lokuthonisiswa kwabebandla leMthwakazi Republic Party kunye lezisebenzi esezamiswa umsebenzi ezimbili kuyaqala mhla ka-19 Ntulikazi. Abe-MRP laba abathonisiswa besuka emakhaya ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso se-bail sekhulu lamadola ngomnumzana Patton Xaba ozamela inkulumane kukhetho oluzayo, uTerence Mkhwananzi, uColin Mangena ozamela iNkayi North, lomxolisi Ncube umgcini sihlalo ohlangothi lwabatsha ozamela iPhumula. USage Ncube loTry Ndiweni ngezinye zezisebenzi ze-TM Hyper ezaxotshwa umsebenzi ezibotshwe sezisekutshengiseleni lokho. Umsekeli womkhokheli we-MRP unkosazana Praise Yangulube uthi bazaqhubeka betshengisela kuze kulungiswe abakufunayo, ethi sebelindele impendulo esuka kusigodlo senkampani eSouth Africa.
Ukubotshwa bengabotshwa kwagqathi la continue nxa ukuthi umanager lowo engalungisanga indaba abantu laba ababoqa baqotshwe emsebenzini.
UWisdom Khwananzi esinye sezibotshwa ukhala ngokuhlukuluzwa akwenziwa ngamapholisa mhla ebotshwa.
Into eyenzakalayo mhla ngolwesihlanu, mhla ngibotshwa umpholisi wahambambayo wangigwenxa the time unyawonsa atshelele wafuna ukunginyathela, actually khanya wayele tension yokungiqamula, although ngafika kancane wanginyathela, although unyawo ngase ngikhumuka idolo. I tried ukuthi ngithole incwadi emapolice and they refused to give me a letter, besithi wona as long ngikhuluma umuntu wakhona ukuthi uthambani ibizo lakhe akulasizwa abanganceda ngalo. Ngase ngibuyela futhi back ngemande ngisiyacela yona incwadi yesibhedlela, baqhubeka besala.
Ukutshengisela lokhu kuqhubekela phambili, ibandla leMthwakazi Republic Party selibhalele incwadi iziphathamandla zenkampani le eSouth Africa. Ibandla leMthwakazi Republic Party kunye nababeyizisebenzi zakwa-TM Hyper basola iziphathamandla zaleli vinkili ngokuqhatsha abantu abasuka kwezinye izigaba zelizwe bexotsha abemandebeleni. Amavinkili ake avalwa kulandela ukubotshwa kwabantu kanye lokuphoselwa kwabo intuthu ehitshayo okuthiye abanengi belinyazwe kakubi yile intuthu kanye lokutshaywa kabuhlungu ngamapholisa ahlomileyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Mayuyu zulukandaba siyaxolisa lapho sili jele ukubana ludaba lokukhankasa kodwa hathi ke lolo ludaba lwamalunga eMthwakazi Republic Party azathoniswa wona mhla ka 19 Ntulikazi ngenxa yodaba lokutshengisela emavinkilini awe TM Pick and Pay besola ukungaqatshwa kwesigabeni kwabantu besigaba semandebeleni lokuxotshwa kwezinye izisebenzi zakulumhlubulo. Udaba ke siluphiwe nguAnastasia Ndlovu. Ungakathesi ke sesilipha udaba lokukhankasa umkhankaso esidle ubhedu lapha ke usithandekile Mhlanga uxoxe lo mnumzana David Ndlovu ilunga letale le Central Committee ye ZANU PF.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo la ku Facebook ukukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lefleki bele bakhona abayithakazeleliyo bakhona abayithakazelelayo amathubo unqoba ambona emahle kakhulu abantu bathakazelela sokusenzakala ukuthi kuya ezindingane zinxa of course azikaguqu ngendlela ebonakala at least i foundation ikhona why don't expect ukuthi umntwana ngazala namhlanje asakhijini uyabe ehlola kodwa nxa ubona umuntu ezithwele yabukwathi ukuthi uzabelela so abantu abaningi batsho njalo.
Kulabanye njalo abathi uMongameli Mnangagwa kanye lomsekeli wakhe uNomzana Chiwenga baphatheka kusehlakalo seGugurawundi ngakho ababamukeli kulesi sigaba. Liyake libezwe lina abantu abakhuluma njalo njengenkokheli zakhona ngapha emathebeleleni lakoBulawayo.
Yee, abantu bayokukhuluma ine Free State abantu fanele bakhulume ngoba into eyenzakalayo vela ngeke sibale ukuthenza kodwa into ekhona isithandekile. Uyakwazi ukuthi iZANU PF prior to unit bonaba abantu abakuma opposition party the part of the institution eyayibulala abantu ngeGugurawundi kade sebeqhathe ngayo ama opposition but sesibuya factually babe yingxenye yakhona. I remember even the ZCTU sasithi thina an injury to one is an injury to all bona baphendule bethi ZCTU and ZANU PF are one. The same people kade sebezithi sebekhohlwa into ababeyenza. Definitely kufanele kuqakulule ukuthi ngubani wayekwenza kwenzakalani kufanele kwenzakali khonoko kodwa ke okwamanje kathesi umuntu opoint amafingers ukuthi Gugurawundi he was part of the part of that institution aba senza khonoko.
Umongameli Mnangagwa asimboni ikhuluma emhlanganweni ngombono wakho ungathi isehlakalo lesiyana esebhomba singabe sabangela lokho
mina lenzesibedlele abantu mhlawumbe nxa bethi abamboni sebejayele umgabo wayengadelegate uMnangagwa uyadelegate
uthi ungomunye wabalimalayo ngesehlakalo lesi sebhomba kwahamba njani njalo ususizwa njani kathesi?
Ngayibona kuphela mina sengilele phansi ngabona umnikazi wami usitshayiwe ibrogesi eligcwele igazi ngathola i-ambulensi ngaye emathade ngiphume kuthangi tomorrow so ndoayikusisa ngiyabuyela futhi emathade ngoba isilondo sakhona sikhulu kakhulu vele.
Awesaba ukuthi uye kwamanye amarali
na uyeze during the war phela ingozi yakulandela nxa usendlini umuntu waye kubuleya kubulala nxa unyanga eralini ukuthi ungaphila ngalokufa alekhethi ukuthi yabungaphi nga operator ba ngandikwa kula ma fragments lana we grenade yajika so bawakhipha
awuqhuli
iyaqhula iyaqhula Hello,
again, umnumzana David Ndlovu, ilunga letale le Central Committee yebandla leZANU-PF ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Inhloko kahulumende weleBhilitane inkosikazi Theresa May uthi uhulumende wakhe uzimisele ukuphathisa iZimbabwe ekuvuseleleni umnotho nxa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa engaveza ukuzinikela ukuletha inguquko elizweni ngokuquba ukhetho olukhululekileyo mhlaka 13 Ntulikazi. Intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Unkosikazi May utshola amazwi edale lePhalamende eBhilitane ephendula umbuzo ovela kulunga ledale lePhalamende elikhokhela iqembu elihlolisisa ngendaba zeZimbabwe ele-All Party Parliamentary Group on Zimbabwe, unkosazana Kate Hoy, obethanda ukwazi ngobudlelwane beBhilitane leZimbabwe njengoba kusiya kukhetho.
Welcome the announcement of the date of the election on the 30th of July, but we are urging all parties involved to
siyamukela ukumenyezelwa kokhetho lommeli waseZimbabwe mhla ka 30 kuNtulikazi. Kodwa siyakhusela wonke amaqembu aphathekayo ukuba kube lomkhankaso okhululekileyo, ngokunjalo sizabe sikhangelisisile ukuba ukhetho lolo luzaqhutshwa njani. Sibone njalo isiqiniseko ukuba yonke into yenziwa ngendlela.
Unkosikazi May uqhubele phambili echasisa ngokuqhakatheka kokuphathisa eZimbabwe.
We've repeatedly said that if the Zimbabwean government can demonstrate commitment to political and economic reform.
Sesiphindaphindile ukutsho ukuba uhulumende waseZimbabwe nxa engatshengisa ukuzinikela ukulungisiswa kwezombangazwe lezomnotho, izwekazi lase-UK lizimisele ukwenza konke okusemandleni alo ukuba kuncedise lokho. Kodwa-ke ukuzimisela kuqakathekile kakhulu.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi zithi ziyamukela inkulumo kaMay yokuthi kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Umnumzana Innocent Ndibale ngumongameli we-Economic Freedom Front, EFF, njalo engumeli womanyano we-People's Revolution Coalition, PRC, eBhilitane, yona ikhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru.
As far as I'm concerned, the statement is Prime Minister May is very effective. A statement lesi sithi ukuthi i-process yama-elections kufuze i-demonstrate ukuthi iZimbabwe isitshintshile.
Umnumzana Mike Chibanda uthi kusobala ukuthi uhulumende weBhilitane obusayo ufisa iZANU-PF inqobe kukhetho oluzayo.
Ukhanya uTheresa May lapha uyajabulela umbuso kaNangagwa. Ukhanya njengoba sitsho nje ukuthi iZANU ingawe nabazasebenzisana layo. Kuyacaca ukutshintsha uMnangagwa umbuso ngowakhe. Akumangalisi ngoba vele iphathi le kaTheresa May yama-conservatives yiyo eyayisebenzisana nomgabe.
Uhulumende weBhilitane lamanye amazwe akumanyano we-European Union bathumele abameli babo eZimbabwe ukuthi bayeqapha ukhetho kuze bazibonele ngawabo ukuthi luqhutshwe ngendlela efaneleyo. Ethi kungehluleka kube lobudlwangudlwangu lokuqila ngeke baphathise ekuthuthukiseni lokuvuselelweni ezomnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ku-Life Talk lamuhla kuhlelwa sihluzeni bomama olundaba eziphathelane labesifazane sikhangela imbali yabomama asebequnge isibindi sokuncintisa kukhetho lwalonyaka bedinga ukuba ngomongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasemizameni yokuhlenga abantwana abalitshumi lambili abavalelwe ngamanzi ebhalweni kwele Thailand sebeqinisa umsebenzi wokumpompa amanzi ngemva kokuba ababona ngomkhathi besithi bangaba sengozini enkulu ngoba izulu elikhulu likhangelelwe ukuna ngempelaviki. Umongameli Donald Trump wele Melika ukhangelelwe ukufika kwele Bhilitane mhlaka 12 Ntulikazi kuhambo lwakhe lwakuqala lokhe wakhethwa intambo wakhethwa ukuba ngumongameli. Ukwala kwabakubutho ukuthi abasoze bangenele kwezombusazwe kuthiye abamabandla aphikisayo bethithibele besithi leli yize ngoba inkokheli yebutho yiyo ephethe intambo zombuso kuhulumende lo okhona. Abakubutho babe lomhlangano lentatheli zindaba ngolwesine balandula ukuthi ibutho likhona emaphandleni lapho elincedisa khona ibandla elibusayo elezanu PF ukukhankasa. Kambe kungaba kusenzakalani lapha? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lelunga ledalela Central Committee yebandla lezano PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingaphambuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthethe kuphumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile usibusiso moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengama-minister njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploy amasosha agcwala izabelo zonke kukhampeni la ezaru PF. So kushana abakwenzileyo ukuthi bafika basangene kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehle ukuthi bacabange ukuthi-ke amasosha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasosha akhona kwezombusazwe. Uchiwenga nguye wayethetha soze basaluthe umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sengu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakuthiyo lizaba kuphela, amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulisa igada kancane ngenjalo ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni agcine ngaphi uhambe njani. Lokwana okwenzekala ngoNovemba lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasosha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengokubona nje laphana ngesikhathi sonalesiyana ilizwe ledibeseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So bokwenzakala nje sesirana nge-remote amandla engasekho kumongameli nguyokhethiweyo amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bawasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizweni leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasosha kumele a-defende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingajabalali. Laphana ilizwe lethu beselonakala bese kujabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasosha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasosha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kulohlangothi lwezanu PF ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abalezifunda khona phela, olungakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Kakhulu uncedo lwabo amasosha kulokho. Amasosha kabahlale ezinkambeni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwanga obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasosha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe liqiniso lelo. Kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kakhama. Ukhama kazange aretire, athi ayekuba ngu-vice president weBotswana. ukama wa retire, ise retire, wangena kuma structures, wakhula la nje kuma structures wazobafika ukuthi nabe ngumsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasocha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokho, kungakuliqiniso yini?
Ngicela seliphelelayo mina angaze ngibone isosha likhankasela ibandla lezi zabantu ngoba mina ngiyaboda likhankasela lami ngisezani angaze hlale nesosha likhankasela izabantu ngoba njengoba nje umama wamethi yabana amasosha athi phuma mgabeni labantwana bezoba liphuma mgabe nxa sokukhetha phela yikho phela ubona sesiya ethetheni lolu olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana bezibambe bazikhetheleke ofuna abafuna ukuthi akhokhele lapha ubaba umnankazwa ebeqedisa item ebesivele silayo thina njengezami bengo andiyakhumbula ukubana ezimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyile elabelinqobele ngesikhathi sona leso so kuthi ningi kuyona isikhundla sobumongameli lobana kuyayala kuloku kusebadlenilalelana kuzokufike ukhetho olulandelayo ngakho yoba umnankazwa lapha ebeqedisa item ezivele besilayo thina siyimandeti from 2013 ufika ku-2018 njengebandla lezizanupeni so-ke u-2018 sesibile nango-ke ilanga lokhetho selifakiwe nampa abantu sebekhankasa sesivelelele ukubana uzulu azikhetheleke umuntu ababefuna ukubana akhokhele siya phambili amasosha mina angingaboni ikhankasela izanupeni mina ngilunga lezizanupeni njalo futhi kulilunga not even elincane ilunga eliphezulu singoba ngisedala le-central committee ezanupeni angikaze ngibone mina isosha elikhankaselayo.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, ilunga ledale le-central committee yebandla le-ZANU-PF ubexoxa endawonye lesiphathamandla somanyano MDC Alliance, umnumzana Edwin Dlovu.
Lo ngumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Uhulumende weMelika uthi uzakhuphula inani lomvuzo wemali ozawunika ozaveza inkokheli zamalwecatsha amaqembu achiyeneyo ukuthi angaphi. Amaqembu la agoqela ele Al-Qaeda elisanda ukuhlasela idolobho leSahel lezinye izigaba emhlubulweni weNorth Africa. Omunye wabakhokheli bamaqembu la uYaha Abu El-Haman ubikwa enguye owaqoqa izehlakalo zokuhlasela ele Mauritania. Ngomnyaka ka-2010, uHaman ubika wabulala omunye ohlobo lweFrench wayethunjiwe esigabeni seNiger. Ngomnyaka ka-2006 wagwetshelwa ukulengiswa lanxa wayengekho nguhulumende we-Algeria. Ungaphansi kwezijeziso zikahulumende weMelika lo manyano we-United Nations. U-El Haman wazalwa ngomnyaka ka-1978 eRigaya e-Algeria njalo uyake asebenzise elinye ibizo elithi Abu Yahya kumbe elithi Akacha Jamel. Uhulumende weMelika uthi umvuzo lo usufike kuzigidi ezinhlanu zamadola njalo uthi uzavikela abazamnika lumbiko kanye lemuli zabo.
Alolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Iqembu lomdlalo wenguqu elikamasipala wedolobho lakobulawayo elibulawayo esithi liphiwe imvunulo kanye lezinye impahla ezisetshenziswa emdlalweni kanobhutshuzwayo ezibiza amadola zinkulungwane ezintathu ngabe inkampani ye-Asphalt Products. Ekhuluma emkhosini wokwethula okusemthethweni kwalesi sipho, unobhala jikelele weqembu lebulawayo esithi Warres Nduviwa uthe akusikho kwakuqala kube abe-Asphalt Products bephathise iqembu leli kodwaba lobudlelwano baqala ngomnyaka ka-2016.
And we are grateful for such relationships, especially.
Silamukela ngezandla zombili usekelo esilutholileyo ikakhulu njengoba siphila ngensuku ezinzima kangaka kwezomnotho elizweni usekelo lwemali lungathwakalakali lula. Ngalokho ke siqathekisa kakhulu lokho esiphathiswa ngakho kungakhathalekile ukuba kunganani.
Iqembu lebulawayo esithi lihlezi endaweni yeChumilane engalane nemiklomelo lemiklomelo liChumilane njalo. Ngesonto abafana bebulawayo esithi bazavakatshela enkabazwe ukuyadlala leqembu leChapungulo naye lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane kodwa lawa maqembu esehlukaniswa ngumklomelo wodwa kuphela. sikhangele umdlalo kwakhilikithi. Iqembu lePakistan linqobele Australia ngamaruns angamashumi amane lanhlanu emdlalweni wesihlanu we-tri-series ogoqela leqembu leZimbabwe iqhutshelwa esigodlweni iHarare kulezi nsuku. Zombili iPakistan le-Australia yizwe esezivinyelele ukudlala kufinali yale midlalo ezadlalwa ngesonto.
Siyabonga Joseph Njanji.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.